Le nkulumo kalo waye ngumongameli welizwe yase America uMnumzane Donald Trump ubona ngathi inkulumo elenzondo kakhulu ibuchapa bengqondo lowo abenzile ngoba umkhuhlane lo wengculaza ukhona nje umhlaba wonke njalo nxa singadingisisa kakhulu ukuthi wabuyapi ngasingananzelela ukuthi akusomkhuhlane wemvele lowapho ngokuvela umkhuhlane nje owavela kulomuntu ogangayo lapha emalaboratory and labo bantu kukhomba khona lapha kulo lena leli lizwe yena asesithi abantu baletha umkhuhlane khona mbona ngathi kudelela singakhohlwa njalo ukuthi uMnumzane uTrump vele akamthandi umuntu onsundu ngalokho umuntu open ngakho mpela ongazibiyo ukuthi akuthi ukuthi hayi yena umuntu omnyama uyamzonda
umbona encintisa yini uTrump kukhetho olusayo
inkulumo zakhe eziningi ziyabonisa ukuthi impela usasele sifiso sokuthi uyabuyela njalo ngathi uvuka nje isikhathi sonke ecabanga umedinga amaqhinga ukuthi acikele phansi umbuso kaBiden ngakho-ke uhlale emchothoza nje okwamalanga wonke angeke ngiyethuke mina kusasa nxa kusiza ukhetho njalo uMnumzana Trump engathi ufuna ukuyangenela ufuna ukuyancintisa ukuze abuyele esikhundleni lesi ngoba ungathi uyasifuna kakhulu
Abibandla lakhe lama Republicans ubona bemamukela yini bemvumela ukuthi ancintise ebamele alubana ethe wathi ukuthi uzancintisa
Kusangenzeka ukuthi kungabi lokuzwana kubandla lakhe kodwa ke umbona ngathi nxa sinazelela umbuso kaBo Biden ongena obusa owamanje ngibona ngathi kulokwehluleka okuthize sokusenza abantu bakhulume kabi ngombuso wakhe ngoba senazelela ukuthi inhlupho eziningi ezikhona lapha elizweni ngibona ngathi nxa singakhangela okwenziwa uMnumzane uTrump ngibona ngathi uBiden usehlulekile lokho kuzenza kuvuleke kalula ithuba lokuthi uMnumzane uTrump abuyele njalo nxa lelo thuba livuleka kuza kwenza ukuthi laba beqembu lakhe abaningi bamsekele bebona ukwehluleka kukaBiden ikakhulu ngodaba lona lolo eke sikesaxoxa ngalo msakazi lwabantu abokuza abangaphandle abagcwele eborder laphana simbona ngathi bahleli esimeni esibi kakhulu kokuthi noma ngubani ngeke avumele ukuthi abantu bahlale kulesiya simo lokho kukhomba ukwehluleka kukaMnumzane uBiden bekufanele kube ngako khona sekwenzile ukuze kanakekele impilo yabantu laphana ngoba phecelezi kuqathekile ukuthi noma sicabana noma kulohlupho olukhona kodwa ke sicabange kakhulu ngimpila kahle yabantu phecelezi ihumanity akufanelanga siyehlise sicikele phansi impila kahle yabantu
engangena angqikilane lo Biden kukhetho oluzayo ubona izala nkomona
kuzaba inhlekisa kakhulu kwicele likaBiden kukanti uTrump uzabonakala njengengqwele mpela ngoba into eziningi azenzayo azifakayo uMnumzana Biden usiye wazibhidliza ezibhidliza kunjalo sibona esehluleka ukwenza imisebenzi eminingi eyenziwa uMnumzana uTrump ikakhulu imisebenzi enjengokuthi ayenze ngempela ukuthi amakhampani ayasuka sengaphandle kwelizwe ayaphenduka lapho ngoba amakhampani akwamanye amazwe ayeza lapha ezosebenzela lapha lokhu kuletha imisebenzi lapho kanti-ke i-production yenziwa lapho ekhaya hhayi ukuthi sihlale sithenga izinto ngaphandle ngibona ngathi lapho-ke uTrump uzaba losekelo olukhulu kubantu njalo uzabonakala njengomuntu owenze ngcono kakhulu kulo mnumzane uBiden